Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ngomvulo mhlazi ku 4 Mpandula 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa lamuhla emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe umanyano weSADC ngoba kulokukhonona ngempumela yokhetho. Silengxoxo lomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ngokhetho lwedluleyo lapho amalunga ebandla lakhe angatholanga khona isihlalo ngitsho lesisodwa. Kuyini okwenzakalayo?
Asisenelisanga ukuthola ama-resources ayezasiza sinyakaze sikhampeni ngendlela esasifuna ukukhampena ngayo.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ubengathulanga igoqe izandla kunsukwana isanda kwedlula kodwa kukhona akulungisayo ngasese.
Udliwe yena wadliwa umna wakhe usitamene embari wadliwa udade wabetshiredzi le ibizo lakwabo elithi Chamisa kalila bukhosi abayekele ilizwe libuswe yilowo owinileyo le party yakhe.
Abalandeli bebandla lezani PF bathi ukudinga ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ikucitha isikhathi ngoba uMnangagwa wavotelwa ngabaningi.
Ngokubona kwami lelithuba nje upresident ekhethwe kutsha ukuthi afake uvice president wesibili. Ngibona nxa ngicabangela engambisela ubaba uMohadi nxa ubaba uMohadi enefunda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa lamhlanje ekuseni emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe umanyano weSADC ngoba kulokukhonona ngempumela. Ngaphakathi kwamalunga eSADC alithumi lasithupha 16 kubikwa kulababili abazise ukuthi bazakuba bekhona emkhosini walamuhla. Laba ngabathi uMongameli Cyril Ramaphosa loMongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique. Enye inkokheli yamazwe alithumi lane iphe izizathu ezithiyeneyo ezokungaphatheki emkhosini lo. UMongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia nguye umgcinisihlalo ohlangothi lweSADC Troika. Obelukhokhela ukuhlolwa kokhetho ubikwa engasoze abekhona ukubangele ukuthi uhulumende weZimbabwe aphange anquse wake waba ngumongameli uMnumzana Edgar Lunga obesefikile eHarare izolo ntambama. Ivandla le-MRP elalilamalunga angamachumi ayisikhombisa lambili angamakhansila labathathu abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende kodwa laswela ngitsho lesikhundla esisodwa lithi alisoze lidedele emuva ngodaba lukamthwakazi. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Okokuqala indaba yama-resources, ibandla lethu lilibandla elisustainwa yi-membership yalo, so ke asisenelisanga ukuthola ama-resources ayezasiza sinyakaze sikhampeni ngendlela esasifuna ukukhampena ngayo. Okwesibili kunengi okwenziwa yi-ZEC njengo-referee kumbe labo abaphethe kwezokhetho, lathi sinje esasingeke senelisa ukuwuguqula okuphathelane lama-electoral reforms. Uzananzelela ukuthi MDC ngesikhathi se-Government of National Unity behluleka ukuthi bemake sure ukuthi kuzoba lama electoral reforms ayezayenza ukuthi ukhetho luzalandela loba ngayiphi iminyaka. IZANU PF isebenzisa ikhi yehluleka ukuqilibezela abantu, so ngokunjalo sangena kulolu khetho sikwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingalungiswanga. Kodwa ke okwasincedayo thina njalo yikuthi ibandla lethu lakhankasa ngamandla ezabelweni lakundawana yonke yakomthwakazi litshela abantu nge self determination agenda lingakhohlwa ukuthi thina ibandla lethu kalikhangelelanga ukuphila liqhubeke likwele Zimbabwe kodwa likhangelele ukuthi likhulule umthwakazi soke awareness campaign yethu iyahamba kahle kakhulu senelisa ke ukuthi abantu umhlaba ubekwazi ukuthi siphethele uphudaba so ngokunjalo hayi asilahli imbeleko ngokufelwa njalo asingeke thina sizijaje kumbe sithi ngenxa yalama elections sehluleka siqhubekela phambili ngokunyakaza kwethu njalo sisebenzele abantu zananzelela ukuthi wonke lamabandla kade khona contesta ngama elections kathesi amanye avuke sokulama elections azabuya elala azovuka futhi ngo 2028 sokubuya ama elections eZimbabwe kodwa iMRP ihlala ikhona njalo ikhankasa inyakaza ilungisa inhlupho zonke ezihlangana labantu bakomthwakazi kungakho ke sithi hayi asikhali kangako ngoba vele sasingawukhangelelanga alizwile ukuthi iZANU PF iregile lati sikhala ngakho lokho ngoba indawo eziningi lalapha sifake khona ama candidates ethu asenelisanga ukufaka ama polling agents ngendaba yezimali yona leyo
manje nxa sikhangela elakusasa kuyini elikukhangeleleyo lizancintisa njalo na
ye elakusasa lemthwakazi Republic Party lihle kakhulu babugande ngoba thina vele besingakhangelelanga ukuthi sima ngodaba lwama election udaba lwethu lwedlula kuma elections ikho lizabona ukuthi sibhizi sisebenza kanzima siphusha lokho esikuthi thina international lobbying ukukhuluma lomhlaba ngohlupho lwethu lwakomthwakazi ukuthi hayi sesifuna ukuphuma kwele Zimbabwe sizimele so izananzelela ukuthi kunyanga kaJulayi ithe iphela uJulayi sa announce ukuthi sesiyenelise ukuthola ama signatures angafika 25,000 online lamanye engedlula 15,000 esiwathole through hard copies ama signature lawa sikhangelela ukuthi siwaphanyeke kuma international stakeholders wonke sabhalelayo okuzabonisa ukuthi ngempela abantu bakomthwakazi sebefuna ukuphuma bamele udaba lawo kulenye njalo inhlangano yamazomhlaba esiphendulileyo yarekhoda udaba lethu yazi yasinika i-case reference number yibo ke abasenzisa esadinga nalawa ama-signatures sayenelisa ukuwaqoqa nje ngenyanga eyodwa besesenelisile ukuqoqa la ama-signatures online adlula 25,000 then physically adlula 15,000 so lokhu kutshone kubonisa ukuthi udaba lwethu lusezingeni eliphezulu kakhulu ngoba asela ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza leZimbabwe kodwa ke sesile ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza lokuthintana lokuxhumana lomhlaba ngokunjalo ke siyaguguzela abalandeli bethu labantu bakomthwakazi bonke ukuthi hayi mabangachawa luvalo kusese kukhulu esiza kwenza njalo kungekudala umkhomba ndlela sisabanika ukuthi hayi sesisiya ngapi sesisuka kuleli zinga sesisiya ngapi abantu bakithi esingabacelisa khona sibacele khona ukuthi mabazi thembe njalo bengathemba ukuthi ukhona umuntu ozabuye vela kweindawo ezobalungisela inhlupho esibhekana laso thina ngokwethu uqobo lwethu yithe sizalungisela lezi nhlupho abanye abantu becabanga ukuthi basazoncedisa uNelson Chamisa le TRPC ukuthi bekhuphe izana thina siyala sithi hayi inhlupho zethu akulandaba weza izana PF kumbe uNelson Chamisa konke kuyafanana ngoba siqukethwe in 1979 Shona Grand Plan the 14 page review eyabhala izana PF layo iCall Triple X AMDC kanti ehambisana lalo kokwenziwa ngabo CCC so ungazibona ungumuntu wemathebeleleni ucabanga ukuthi wena uzaqala ukukhuphizana ukuzulungisa uhlupho lwakho kuyabonisa ukuthi akwa understand ukuthi uhlupho lwakho lonke luvele eHarare kungakho ke thina siyimthwakazi Republic Party siyabathembisa abantu bakithi abalandeli bethu umthwakazi wonke jikelele ukuthi hayi asibambaneni siyibe munye siyenelise ukuthi siqhube lo msebenzi ophambi kwethu ukuze inkululeko yethu ibuye kungakudala
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMRP. Umongameli Emerson Mnangagwa uzabusa ukuhlandla lesibili elakugcina nxa engacotshwa lamuhla. Umbuzo ukuthi kanti kungani engakhethi omunye wabasekeli bakhe uzavela njalo. Oyi ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Kembo Muhadi wasuka esihlalweni kulandela imbiko yokuthi wayesiya emacansini lamakhosikazi amanyamadoda nyakenye ngenyanga kaMabasa. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Ye udaba likamongameli umsekeli wakhe owesibili anti basebenza bebabili ludaba oluqathekileyo kakhulu ngoba xa sikhumbula kuvele kwinjwayelo kumbe kuyitradition
ukuthi kube lo vice president ikakhulu owaye kuzaphu kumbe singathi ovela emandebeleni. Emandebeleni ngisitsho nje zolezi ndawo okuthiwa yimathebeleland loba kuyimhlobo emningi kodwa sithi yimathebeleland. Bekulobaba umuhadi singakhumbula ubaba umahadi kaxotshwanga waresigna wathiya yena wathi ngendlela indaba ezazihamba ngayo ubone kufanele ukuthi athiye umsebenzi kodwa kaxotshwanga. Upresident kazafakanga ke omnye umuntu la khona phana. Ukusho ukuthi kukabili ukusho ukuthi waye ukaka ube ngathola umuntu ongamfaka. Okwesibili ukusho ukuthi ube nga ngathi ukuthi akucabangisise kuhle ukuthi yenze njani ngoba umuhadi ngokubona kwami lelithuba nje upresident bekhethwe kutsha ukuthi afake uvice president wesibili. Ngibona nxa ngicabangela engambisela ubaba umuhadi nxa ubaba umuhadi enefunda. Nxa ukuthi uyabe engafuni njalo usezakhangela ke kwabanye abavela ngapha mbona ukuthi kathesa kusadingeki akusadingeki kakhulu ukuthi umuntu waye kuzaphumbo wayengaphi. Ozokudingekela kakhulu ukuthi umuntu uvela ngapha emathiweleland ngoba umuntu lwana kumele amele iregion. So nxa ukuthi umuhadi akekho uyabe esezakhangela ke kwabanye abakhulu abaphezulu abavela ngapha. Kungaza ke kuvume ukuthi kuqhubeke isikhathi sonke lesi kungela vice president ovela emathiweleland. Kuyazo kungathiwa ukuthi ngezindlela ukuthi upresident ukuthi kadingakali ngezindlela ukuthi akuqathekanga. So kungadala i-statement ngimkhulumo engayisiyo.
Hello ke ngumnumzana Methusele Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa usethule umbiko ngamabona kude esazisa abalandeli bebandla lakhe ukuthi njengenkokheli abathulanga abagoqa izandla kodwa kuningi abakwenzayo ngasese. Uchamisa ubelokhu ethule selokhu kwedlula ukhetho. Uthi umnyaka lo ngokaZulu. Kusenjalo abalandeli bebandla lezanu PF bathi ukudinga ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ikuchitha isikhathi ngoba umnanga kwavotelwa ngabanengi. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobela.
Angihambelani lakho, angihambelani lakho laloba ilizwi lami lingelincane elingeke lifake utshintsho olukuthi kungenziwa eyami intando. Kodwa alwana ngabe kusenziwa eyami intando, laba bantu they are wasting our precious time, bamotsha isikhathi sabantu beZimbabwe. Ukhetho luhanjiswe kuhle, i-voters roll i-ZEC yathu yayenza igroup yeWhatsApp indawo ngendawo eKwekwe district yasibiza thina ama-candidates amaphathi wonke yathi beyandizothatha ama voters roll. Sahamba sawaphiwa ama disk ama voters roll. Abe triple C balawo, lathi abe ZANU PF silawo. I voters roll engahanjiswanga. That was way back ukuthi uma kwakulohlupho i voters roll le wawuhluyibone. Uhlupho lwabo nje ukuthi bacabanga ukuthi as long bedliwe ukhetho luqilibezela. I voters roll saphiwa iZEC ama disk angkhona, i ward nge ward, constituency nge constituency, ama candidates ama MP baphiwa, ama candidates we local government thina ama councillors saphiwa. Saba layo sikampena siyithwele siyisebenza sasuthi umuntu registered ngizibani uregistered endaweni enje ubani uregistered uregistered ku polling station enje njalo 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 njalo. So ukhetha ukuthi lwenziwe kutsha ikuwaste isikhathi sabantwana beZimbabwe abalindele ukuthi ihulumende entsha enqobileyo ayiphiwe ithuba isebenzele abantu yakhe ilizwe liye phambili. Lokuthona sibuyele emuva sisebenza sibuyele emuva sikhuluma ngokhetho isikhathi sonke ngoba kulomuntu ofuna ukuthi abe yipresident president odliweyo asikubonte ungasinceda ngani thina lokho akusincedi ngalutho. Udliwe yena wadliwa umna wakhe ustamene empire wadliwa udade wabe chiredzi le ibizo lakwabe lithi Chamisa kalila bukhosi abayekele ilizwe libuswe yilo owinileyo le party yakhe. Silezinto eziningi esifuna ukuzenzela abantu esizi promise abantu usiwe steli isikhathi eside kathesi efuna ukuthi ngabe kuyaguqulwa ukuthi nguye owinileyo. Akufi kwenzeka lokho. Ukhetho luza kwenziwa kutsha njalo lu angawina yena njwane funa ukuwina abazadliwa ngaleso sikhathi labo betha kwenziwe ukuthi ukhetho kambe ungaba yilizwe lonelo. Kwehlula sibi seAmerica uBiden esewinile uTrump wathena ukhetho aliphathwanga kuhlela namuhla lokho bemhlukumeza bathi bona kalunganga kalunganga ngoba wathi urojiwe. That America sibuya kithi namhla sisithi yona kasiyenze ukhetho kutsha ukhetho aluhanjiswanga kuhle ngesikhalazo sikaChamisa. Why labo bengazange balalela uBiden bayenza ukuthi ukhetho choku kona ngale kiyo. Ngoba bafuna ukusebenzisa laba bantu ukuthi babayenze regime change. Asuze sikuvume lokho thina. Ukhetho solenziwe solwedlule. Nxa yena lo hlupho lomhlupho akahambe e-court le lobufakazi bakhe lobo ayebona ukuthi ama V11 wonke asayinwa ngama agents akhe akhomba mhlopho ukuthi Triple C idliwe iZANU PF yawina. Kayiphiwe ithuba president kaphiwe ithuba faka i-cabinet yakhe ibhora lichayo liye phambili sidelive abantu beZimbabwe bathola ama services from ihulumende abayikhethile. Ngiyabonga kakhulu.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobola imele wesilobela emele ibandla leZANU PF bekhuluma ecingweni le Studio 7 esesilobela. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lilodaba lokuthi kuza kuba lomkhosi wokuthakazelela ukugcotshwa kukamongameli Mnangagwa enkundleni ye-National Sports Stadium lamuhla, lapho kuza kuba kulabahlabeleli abaningi kusukela ngehola lesithupha 6 PM kuze kuse. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi induna yebhinga uChief Saba usehambise umakanika wemota emthethwandaba ngemva kokuba imota yakhe ayiphiwa nguhulumende efuna ukuthi ilungisiswe ngumakanika lo yacatsha. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu linabalaleli kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani hayi siyabonga inyusi ngamandebele ngamashona sinto inye kakhulu abadala ibababulalilizwe ekhaya loba lathi singayanga ukuyavota abadala yiba babulalilizwe ekhaya zwanini lo wedonsa ukuthi ukhuluma njani ambona ukuthi bona labana abantu abasedonsa usiya khona lidonsa yonke liyani usiyali bathakazela ukuthi abantwana babo nxa bevotela iZANU bathakazelela abantu ababuthi bahlala eGoli bengababoni kuthi ukuthi into abayifisayo laba abadala abavotela iZANU. Ngabe ungumshoni, ungumkhala, ungumhlobo bani, ungumvento uyini? Ngithi kini badala lirongo yini elenza iZANU ibilokhu ibusa alifuni ukuthi ilizwe lelo libe right lijabulele ukuthi iZANU ibilokhu ibusa ibulala ilizwe. Badala lina badala lonke lesiDebele lani badala besishoneni nxa lisizwa li-audio ibalwa ngithi lirongo. Badala lina yini elirongo? Badala yini elithanda uMnangagwa? Yini elithanda iZANU? Ngiyabonga. Siyasafa thina abantwana lina ligijima likhulumela iZANU yani likhulumela iphathe ezwaye olobubelo nje njenge South Africa. I-South Africa ingcono lobubelo lapho esibhoda khona basibulali. Yini lina lichaze ukuthi uMnangagwa winile, iZANU winile, kuyini khonoko okukhulumayo wena babo oselokhuzeni osedonsa? Ahlonipha mani umuntu omdala, unxa ukukhulumela iZANU yani ukukhulumela uNkulunkulu ngabe kungcono. Siyabonga.
Sanibonani, sanibonani lonke ku-Studio 7. Sanibonani nonke bantu bakithi. Le ncwadi, le message ngiqondisa ku-President. President Kabutso Mnangagwa, ecela bakithi. Lungise imigwaqo, lungise nje zonke into ezidingekalayo eZimbabwe. Imigwaqo, amakliniki, imfundo ibuyele esimeni sayo. Kuvulwa amafemu koBulawayo. Into sacela zonke lingazise Harare. Alefelelayo iningi wakithi President, zama nje ukuthi lungise izinto zonke ngendlela eqondileyo ngoba amamisteki elawenzayo leZANU onke ngicabanga ukuthi uyawazi kahle ngokubuko zami. So correcta mpilo, enza ama-correction, abelungu bebuye, abantu besebenze eZimbabwe ukuthi sihlale ngaphandle akusizi bakithi. Siyacela President, zama ukulungisa nokufaka nje abantu kwikhabhinethi yakho kube balance. Izinto zihambe ngendlela, zihambe ngendlela. Lungisa mpela, lungisa, ube lesibindi, lungisa, lungisa izinto zihambeka. Abantu beZimbabwe badinga nje into inhlala kahle. Angibi lawo kodwa ngicela wena president. president ukuthi onamandla ukwenza konke lokhu. Isicelo sokutilungisa eZimbabwe president nangakho umuntu ohamba waleli lizwe ukuthi likhululeke ilungisa izinto. Seza lokuthi wafundela i-building whatever. IZimbabwe ayakhiwe mpela ivuke. Ilizwe elinomnotho ongaka shuwa. Hayi hayi siyacela siyacela bazane nangakho.
Ngiyabulisa ku-Studio 7 khuluma ngoThulani Ndlovu enkaya kwendoni uSikhobokhobo. Ngithanda ukuthi kuwe wena babo ufuna ukuba yikhansila yosilobela into oyikhulumayo kayikho nje indaba yakho kayikho akula ntuthu kuyenziwa ngu-Emasonini neva noma kuphi nakuphi khonapho uma usuka kobulawayo usiya esilobela umgwaqo wakhona uyawubona ukuthi unjani mina ngikhuluma kanje uba yindawo eyizihambayo zonke lezo uyawubona ukuthi unjani umgwaqo wakhona kodwa lithi umnangakho uyenza intuthu yiphi intuthuko efakwe kumnangakho akuna next ake nixole lingaqambela abantu amanga nibaxolele abantu bakhathele ngamangeni since 1980 until now 2023
Studio 7 linjani hayi siyawuzwa umphupho kaGawule loJoseph nguwe labangani bakho nalokhu umalo wemguza ozinika isibongo sako Khumalo Senior lina badala lina kusukela namhlanje kwazizini nje ukuthi seliphelelwe into elilayo yilapho elizabona khona ukuthi umhlaba unjani ingathi asilitshelanga
Studio 7 linjani abahle abathandekayo abasakazi bethu sibathandaze silethile indaba ezimnandi noma nje singahlali kahle edlebeni omnangagwa lo kusasa uyabe jikiza muva njengomdlwane loku bamtshayela izandla oRamaphosa singazi ukuthi bamthume washeshe ukubuya la ani baloko nje bamhalalisela la kumele sibambaneni sizwesimnyama seZimbabwe kumele sibambaneni sibe yimbumba kungabele shona kungabele ndebele kungabele donga sibe yinto hayi sivumela yena into yodwa sekhupha umnangagwa ngoba la kuzanyiwa la kuzanyiwa isikepe naso seSouth Africa siyasinga sithona phansi la kumele sivumela ngento yodwa sikabe nje sekhupha umnangagwa kuphela ayikho into
Studio 7 linjani Nkosi ngiyelela nabasebenzi hayi sifuna ukukhuluma nendaba kamnangagwa yabona umnangagwa labantu bakhe laba bazisisa kanti bona bagijimelani vele into abayigijimelayo kuyini njengoba vele usisele ndaba lapha ekhulunywayo ukuthi yena umnangagwa vele ulisela wajoja vele amavuti kajamisa manje yena nxa kuyukuthi uwinile ugijimelani gijimelani umnangagwa indaba engahambi kancane kancane kumbe uhambe lugege njengofuthu yena ugijimelani umnangagwa siyabacela abantu bezana bengasijwayele abantu bezana bayenze njengabantu siyabonga mfundo
zabazisasacabange ngenxa yabo
thola nzima
umjimbi yasola kakhulu mfokanqumayo ukuthi akurayitanga lokho abakuyenzayo
sendibonani kusitiyoseinjani kubizweni lakithi esithembile ukuthi sizonqoba siyazi ukuthi inqobile futhi njengoba siyazi ukuthi izani ikimenga ayisisiya kuloni bandle lizokhoniza nokuthi lisuse ehlaleni kamongameli kube bantu bakithi angazukuthi amatisha azokhala kuze kube nini lathi sizophila emazweni kuze kube nini abatwabethu basazodubika la kube bebubona ubunzima akubi bantu bakithi kubi kwaze kwabuhlungu uba ngizimbabwe yo
gum shelele ye siyabonga abantu bakithi siyabonga yebo ye singalahli ithemba konke kwenzakala ye konke kwenzakala uyadusakhangele ukuthi into izahamba ngalendlela into ihambe ngendlela ethandwa ngumuntu ayikhona ethandwa uNkulunkulu so ke abantu iqiniso nje lipheleleyo ukuthi ake sikhangeleni ukuthi sisuka ngaphi siya ngaphi bantu vele amavoti aqalisa ngizolo udale lokwetshontshwa amavoti ahlatshontshwa ngo-1980 lathi savota ngo-1980 so kwaqhubeka ngoba laphana bekufuneka i-one party state ingozi nje singayinanzeleliyo sonke sisuka sesithi hayi singene entweni eyi-one mase sitshayiwe tshaywa ungathi kambe urefuli eyimi kodwa sidlala sonke ucabanga ukuthi uzasurvive kanjani vele kuzaba la mafawuli amaningi esikhala ngawo bantu lapha ithemba sesilifaka ngaphi ukuthi asibambaneni singabambana sibe moya munye into efunekayo ukuthi ekuphileni kwethu sibe ngabantu esibambanayo uma kutwa kuyavota sithi uma kulobani lobani bani asivoti laba abantu ababe besikhokhela beyenze njengathi betshela ukuthi uma kulobani nobani nobani kasivoti njalo futhi into eyayivele ifanele iyenzakale ukuthi bona ilokuzeni izeki liya awukazi ukuthi umntaka Chembomongati kuthi umntaka Obhedimpofu kuthi umntaka Didi Mazimtasa kuthi uthi Gumira lo abantu labana bevele bengamaprozana uthi bazaba ngabarepula right vele laphana bekusiya gcwaliswa nje ukuthi kuthiwa kuvotiwe iZimbabwe bantu fanele you have to believe ukuthi iZimbabwe i-one party state i-Chinese Centang akuvote China nyabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ucwaningo olusanda kwethulwa oluhlaziya usekelo lwenkokheli yebandla lama-Republicans ezancintisa kuba ngumongameli welizwe iveze ukuba usikelo lukamnumzana Donald Trump owayengumongameli solukhuphukile lanxa engaphathekanga kungxoxompikiswano yebandla eyenziwe ngeviki edluleyo. Olunye njalo ucwaningo luveza ukuba yena uTrump lomongameli Joe Biden banguchiki lobhanqa. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngumbuza ukuba baqinisile na abathi uBiden ukhanya engazihluphi ngokukhankasa.
Biden kala primary. UBiden ikhona ezamele ukuthi azazi ungedlula ama primary ama Republican ukuthi yena umuntu ancintisana laye ngoba. Kathesi uBiden uyasihambela phamba khona ekhuluma ngezinto asazenzayo eziphumelelisa ilizwe. Uza nje abantu balapha be campaign abe attack abanye. Attack bani oyi competitor yakhe. Akabi lo muntu oncintisana laye angibona ukuthi ukungakhamba peni wakhe ukuthi ubona ngani thawu sewinile. Mina ngibona ngani iDemocratic Party yona ngowayo yodwa iyakhankasa. UBiden angabakwazi ukuthi ukhankasa lo Trump, ukhankasa lo bani, kumbe nguScott, kumbe ngobani. Ikhona ezaqala ukuthi acampaign ehamba ikhuluma ngomuntu abancintisana naye. Akala muntu oncintisana laye kathesi. Akusikho futhi ukuthi iDemocratic Party kayilama istrategy sayo esenzayo njengeparty ukuthi uBiden uzaqala. Mina ngibona ukuthi abantu kanti bazihluphelani ngoBiden. UBiden uza campaign isikhathi singafiki.
Kubikwa udaba lokuthi umnumzana Joe Biden usekhulile soluvela njalo loludaba phambilini kokhetho. Ubona ungani ludaba oluzasetshenziswa na ukuthi usegugile abantu bengamvoteli?
Udaba lokuthi uBiden usekhulile iye luyakhulunywa. UTrump yena akakhulanga na ukhulile. Abakhuluma ngokuthi uBiden usekhulile ngobani? I-opposition kumbe i-Democratic Party. Bengabe bekhona abantu be-Democratic Party abakhulumayo, abakhulumela phansi. Kodwa abakhulumela phezulu ngokuthi uBiden useluphele ngabantu abancintisana loBiden. I-Republican Party ngoba babona ngani ukuthiwa yinto abangayijikela kuBiden ibambe ngaleso sikhathi ukuthi abantu bangamvoteli besithi ngoba usekhulile. Yeyukhula ukhulile kodwa angiboni mina ukuthi ukuba beletha lokhani ukuthi usekhulile ngama Democrats kangawo abakulethayo iRepublican Party endangiboni ukuthi bengaze bekulethe bayadinga labo indlela yokuthi kathi uBiden singamdlangane. Amboni ukuthi engadliswa ukuthi uthiwa usekhulile abesedliwa nguTrump. UTrump yena kakhulanga oza ukuthi ancintisane laye lo bemutsha kumbe ephakathi laphakathi. Kodwa kuzafuneka ukuthi umuntu onolancintisana laye azithi ukuthi yena kungani wona ngani uzakwenza ngcono kulo Biden. Ngoba uBiden lanxa ekhulile ulezinto zakhe ezinhle azenzileyo ezifunwa ngabantu ezibukwa ngabantu. Amboni mina ukuthi ukulupha la kukaBiden ikho kungamdlisa. Angadliwa ye ku-election ngenxa ukuthi ama-Americans bathanda nje ukukhipha president. Bathanda ukubajintshantshintshi kodwa hatshi ngokuthi usemdala.
Hello ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esidibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukugcotshwa lamhlanje emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe womanyano weSADC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye silazokodwa ntambama ngo 7:30.